Abantu abanengi bathi akula nguquko ekhanyayo selokhu ibutho lahluthuna intambo zombuso mhlaka 14 kuLwezi ngomnyaka ka 2017. Bathi uZulu uthwele nzima ngenxa yokugugudeka komnotho welizwe. Kodwa abasekela ibandla elibusayo bathi intambo zombuso zahluthunelwa owayengumongameli uMuyi uRobert Mugabe ngoba wasukonakele eZimbabwe. Ibutho langena endaweni ezigakathekileyo ngosuku lolu ezivalisa umsakazo weZimbabwe Broadcasting Corporation lapho uMajor General Sibusiso Moyo watshela umhlaba wonke jikelele ukuba ibutho kalihluthunanga umbuso kodwa babezama ukubopha okwakuthiwa izidlova ezazigombolozele uMugabe.
Comrade RG Mugabe and his family are safe and sound and their security is guaranteed. We are only targeting criminals around him who are committing crimes that are causing social and economic suffering in the country.
UMajor General Sibusiso Moyo wethula lokhu emsakazweni we-ZBC lapho athi uMugabe lemoli yakhe baphethwe kahle. Baningi abakubandla le-ZANU-PF abathi ibutho lenza kahle. Umunye wabo ngumnumzana Malaki Nkomo.
Kwasekusenzakala laphana kungaba sephathini ye-ZANU-PF kube kuhulumende. Abantu baseuxotshwa sekungasalandelwa umthetho lobu uvukise emsebenzini wesisebenzi sikahulumende. Wawungakwazi ukuthi uzaxotshwa isikhathi bani. Njalo labantu ababexotsha abantu babe ngelalo lelo lungelo. Wonke umuntu eZimbabwe owayesebenza kuhulumende wayesesesaba, ikakhulu labo ababesebenza kumavusizi amakhulu wawungakwazi ukuthi uzavuka ungaphi. So ngamaphithane ngathi mina kwaba kuhle ebantwini beZimbabwe besizwa leyo nkulumo ngoba yahle yaletha i-new dispensation esesikuyo khathesi. Sesinanzelela thesi ukuthi wonke umuntu usesebenza ngendlela efaneleyo. Sela umuntu otshaya luvalo ungabe sebandleni le-ZANU-PF abantu sebekwazi ukuthi ungena esikhundleni ngoba uvotelwe ngabantu. Ayikhona lokhana esasesikubona kusenzakala. Sesikhayela ama-rallies ayesesiba khona ayesengokuthethisa loba ngubani. Singananzelela ikakhulu ukuthi osengumongameli khathesi ukuthi wayethethiswa njani phambi kwabantu. Kwakusiba lusizi kakhulu.
Kodwa umnumzana Ntokozo Msipha okuhlanganiso ye-Tyson wabantu uthi ibutho lahluthuna umbuso kuzikhanyela ukuba kulabantu ababefuna kubuswe ngemfanelo eZimbabwe ababekubandla le-ZANU-PF.
Ungakunanzelela ayikho into evele yatshintsha. Umumo wezinto wasuka wabheda okwedlulisa amalawulo okwedlulisa okwakuyikho khona. Awukhangela ukuthi uMugabe egonjolezela ngalesiya sikhathi isinkwa besisithenga thina ngedola. Usithenga ngedola unikezwe namabhiskiti phezulu. Ama-bundles la edatha e-WhatsApp ukuthi ungafaka idola uchove ngayo amaviki amabili amathathu ngedola kuphela. UMugabe phuma imchova ibigadwa ngo-R5 kube ngo-R50 ngedola ubungena edrobheni ubuyele endlini. Kuthi nxa ungama-weekend ngedola ubugada umchova ungena edrobheni uthengele pork pie. Kodwa akusekho lezi, akusekho lezi zinto. Sekwathi wangena la madoda ayethi khona azame ukuthi afune ukuthi akhiphe izigange esezigombolezela umongameli welizwe. Into zasuka zabheda.
Omunye njalo ucothoza okwenziwa libutho ngumnumzana Evidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo.
Akula bantu ababedingwa okungathi wabona yizigebengu ama-criminals okwakuthiwa kasuswa embusweni engaphandle kokuthi nje babefuna ukususa labo abanye i-faction yezanu kungene enye i-faction yezanu. Yizanu yona yodwa isilwa, yizanu isilwa lezandla kodwa kungabantu banye. Umbuso lo mcabango lokhu fanana lokhu kungela nguquko. Yingakho ubona lanxa sebengenile kungazange kwaba le nguquko ngokuba ama-policies ukuphila kwangikhona, isimilo sangikhona, ukuziphatha kwangikhona lokhe kufana. Akuzange kwaba lo mehluko, akusoze kube lo mehluko ngaphandle kwazi baphume bonke ngokuphelela kwabo. Ngakho-ke laba ababebadinga besithi izigebengu okuthiwa ngama-criminals aseceleni kukaMugabe, hhayi kakulalutho, babekhuluma nje kuyindlela yokuvimbela ukuthi kuse kubonakala ukuthi yikhulu ukuze abantu bacabanga ukuthi hhayi kususwa izigebengu ze-corruption leziphatha abantu kanti ayikususwa abanye ababusa kabi kungena abanye ababusa kabi.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Mthulisi Hanana unobhala jikelele webandla lezaphu.
Sasinakana ukuthi mhlawumbe bafuna ukulungisa ilizwe, kodwa sokuvele sobala ukuthi hayi linto bebezenzela bona bengenzela ilizwe, ngoba la matsotsi lawa okwakuthiwa agombolozele umongameli asikaboni ngitsho lo yedwa wakhona epika kumbe botshwa evalelwe egwetshwa. Okwesibili, ilizwe elalikhona ngesikhathi umgabe busa belinganje, besisebenzisa i-US dollar, amakhomba behamba, intengo yezinto ebengani iphansi, yonke into nje isibuyele isimimanzonzo. Sinazelele futhi ukuthi okunye kwakhona bebesithi umgabe wehluleka ukulungisa udaba lwama-sanctions, kodwa labo khathesi kuyabehlula. Siyakhumbula futhi kuthiwa khona umgabe wehluleka ukufaka i-devolution lokuthi ayenze isebenze. Lakhathesi i-devolution kasiyiboni ukusebenza kwayo. Abantu beziqinti zemathebelelendi lokhe bengaqhathwa, kuqhathwa abantu abavela kwezinye indawo. Lokusebenza kwakhona amandla wonke alokhu eseHarare. So kangikholwa ke mina ukuthi kukhona utshintsho esizalubona ngaphansi kokubusa kwamasosha la ahluthuna umbuso ehluthuna kumgabe.
Ibuto kukhanya lokhu lizibambile esidukwini eZimbabwe, njengoba abanye abalezikhundla eziphezulu kuZimbabwe Defence Force bangena kuhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGift Dube.